Endaba zethu lamhlanje abalwa impi yenkululeko bathi kabasoze bakhuthaza ukuthi kube lohlakela ngesikhathi sokhetho oluzayo. Abathenga abathengisa impahla bathi ukugugudeka kwemali yohlobo lwama-bond notes kwenza ukuthi bangenzi amabhizimusi abo ngemfanelo. Umoyi unkosikazi Maria Msika, umka Joseph Msika, owayengumsekeli kamongameli Robert Mugabe, uzabekwa kusasa emathuneni elizwe eNational Heroes Acre. I-Commission yeZimbabwe Electoral Commission ithi isibhalise abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi, 10,000, selokhu baqalisa uhlelo lwe-Biometric Voter Registration. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla, bekuhlupha izolo ukuqhonywa yintombi, kodwa lamhlanje uyathola uthando kuFacebook, WhatsApp lobunye ubulembu bokuzilibazisa. Lamhla sixoxa lo nkosazana Teresa Dangwa, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Albany duzane le-New York esinceda intandani ekhaya. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngobunzima bokuthenga impahla etshiyeneyo ezitolo okubhekane labantu eZimbabwe kulandela ukugugudeka kwama-bond notes lokunye okufanayo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.